tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 ngompandula 2016 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe.
Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana ku-region eyaseSadak ephumela egcekeni esithi hhayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF. Umgabe wethule amazwi la namuhla emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Wengeze wathi leZimbabwe lijeziswa ngamazwe angentshonalanga nje ngenxa yamatshe aligugu afunwa ngamazwe la.
We are being collectively punished for exercising the one primordial principle enshrined in the United Nations Charter, that of sovereign independence.
Basijezisela ukuthi siyazibusa njengalokho okumumethwe ngezinye iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations. Sijeziselwa njalo ukuthi silenotho emangalisayo abayifuna ngamehlo abomvu. Bafuna silandele wonke abakufunayo. Labo abafaka izijeziso zenotho bafuna ukuthi sibakhonze kulokuthi sikhangele okuhlupha uZulu. Nga izijeziso lezi zingakhitshwanga kasisoze senelise ukuthi silungise izinqumo ezathathwa yinhlanganiso ye-United Nations eze Agenda 2030.
I repeat my call to Britain, Europe and the United States and their allies to remove the illegal and unjustified sanctions against my country and its people.
Yaphinda njalo ukukhuluma ngodaba lolu. Sicela eleBhilithane, iMelika lamanye amazwe akhuphe izijeziso zenotho. Kumele sibambisane ukwenzela ukuthi siyenze kahle ekuthuthukiseni umnotho kaZulu ngokuqondileyo ukwenzela ukuthi silungise izinqumo ze-Agenda 2030.
Umgabe uphinde wathi kuyabukeka okwenziwa inhlanganiso ye-United Nations ekudingeni unobhala jikelele omutsha ozangena esikhundleni esiphethwe okwamanje ngumnumzana Ban Ki-moon.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
Lo ngumongameli Robert Mugabe obekhuluma lamhlanje emhlanganweni womkhulu owe-United Nations General Assembly oqhubekayo edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. izizalwane zeZimbabwe lazo zethule imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kaMgabe eziningi zisithi ubezikhulumela nje njengomuntu omdala. Asizweni umnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumeni wethu kwamele ukuthi akwazi ukulalela abantu bakhe ngaso sonke isikhathi, ngoba sisuke sifunde ukuthi amazwe onke omhlaba uma esethula izigwebo noma mhlawumbe lezo zimo lezo zokuthi khona esingakubiza sithi ngama-sanction, lokho kusuke kwenziwe yindlela uhulumeni abambone qhuba ngakhona esemphakathini. And futhi into ebalulekile ukuthi bakwazi ukuthi noma bengenza i-media coverage noma esingakubiza sithi noma bengagcobisa kanjani bazenze kahle kanjani, kodwa kumuntu ohlakaniphile uyazi ukuze ebantwini bakho ngendlela eziningi akwazi ukuzothola ulwazi aludingayo namaqiniso azovela, ngoba abantu yibo obaphethewe, yibo abanamaqiniso wonke abazokusho ukuthi usebenzisana nabo njani, ubaphethe njani. And abantu ngeke bawakhulume amanga uma bephila kahle.
Masikhangeleke uMongameli Mgabe ujale ukukhuluma khonoko, ubona zani pho ukukhulumelani njengoba amazwe lawo angakhiphi izijeziso lezi?
Ujwayele ukukhuluma yena ngenxa yokuthi usuke bona ngathi mhlawumbe lucindezelo olubhekiswe mhlawumbe kuye noma sithi olubhekiswe ebantwini. Uma kukhuluma yena usuke abona ngathi mhlawumbe uhulumeni wakhe ukwehluleka wehlulekiswa yilawo ma-sanctions, endaweni yokuthi akubuke kahle ukuthi ana yena uneqiniso uhulumeni wakhe uvele uyabasebenzela abantu noma kabasebenzeli noma uthatha uhlangothi. As long abanye belokhu beseli bekhonona abantu, kusho ukuthi amaqiniso azobe lokhu evela, ngoba ziningi inhlangano zokudetermina noma mhlawumbe ezokukhomba noma ezokucubungula bacubungulisise babone ukuthi kungabe kuyenzeka ukuthi uhulumeni othile ubaphethe kahle abantu, insiza uzifikisa kahle, kukhona intuthuko na, kungabe mhlawumbe uhulumeni unakekela kanjani. Into ezinjalo nje zibalulekile, and bona uma ngabe bekwenza lokho basuke becabangele bona kwelabo iside mhlawumbe njengohulumeni ophethe, endaweni yokuthi beyinhlangano kababuyele benza ama-revision bakwazi ukuthi baphazamise kuphi, bahluleke kuphi, balungise ngeqiniso.
Lo ngumnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7. Umongameli weLebotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. UKhama uthi sokudingeka ubukhokheli obutsha obulakho ukuvuselela eZimbabwe lona eselile iminyaka edlula elitshumi lanhlanu libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho lokusilela kwemisebenzi. Ekhuluma lephephandaba lebulenjini eleReuters namuhla, uMgabe uMongameli Khama uthe usobala ukuthi uMgabe seluphele kanti njalo kaselawo amaqhinga lamandla okuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho uKhama uthe sokumele uMgabe esuke embusweni adedele abanye ngoba eZimbabwe lilabo abantu abalihlonzi, njalo abangaba ngabakhokheli abaqotho alubana bethe bathola ithuba lokukhokhela ilizwe. Wengeze wathi udaba lweZimbabwe luhlupha wonke amazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika ngoba izizalwane zaleli lizwe sezigcwele emazweni wonke la okugoqela eLebotswana. Sixhume incwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolishini leHuddersfield University uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi uKhama uyitshaye ekhaleni.
Limqotho lelikhulunywe nguPresident uKhama ikakhulu nxa sikhangela izizathu azinikileyo ukuthi hayi bo uPresident Mugabe sobethe ukuthi ngabe uyacabangela ukuthi naye mhlawumbe angaphumula anika abanye umbuso ukuthi bale lokho besebenza beqhubela ilizwe phambili. Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe njengeBotswana kuregion eyaseSadak ephumela egcekeni esithi hayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kweZimbabwe.
Umgabe yena lo hulumende wakhe ubona beluphatha njani lolu daba, bewamukela njani amazwi kakhama?
Hayi phela okuka president Mugabe lo hulumende wakhe siyazi ukuthi phela okwenza ukuthi upresident Mugabe ali lokhu esembuthweni nayo sikuthi bacabanga ukuthi umsebenzi sakwazi ukuwenza kumbe njalo uza encedise ukuqhubelela elizwe phambili kwezentuthuko lempila kahle yabantu. Siyakwazi ukuthi kuwenziwa ukuthi upresident sisaba amacala amaningi angaba lawo phela nxa engaphuma esikhundleni ahlanganela into ezifana legugurawundi abomrambatsina labantu kade bevulawa ngezikhathi zokhetho. Ngibone ngani izene izinto ezenza ukuthi upresident Mugabe esabe ukuthiya umbuso. Ngakho-ke ngendlela yalokho akusela ndaba ukuthi loba ngubani oza kuthini. Upresident siwavele wazinikele ukuthini uzala esembusweni kuze kube naphakade.
Ubona bekhona yini abanye abakhokheli e-Afrika abalakho ukuphumela egcekeni njengokhama kumbe uyindlubu nje welepho kweni yena ukhama?
Indlubu leyo welephokweni balithola bangatholakala abafana kumbe mhlawumbe lo president waseTanzania mhlawumbe singathi kwelinye ilanga angaphumela la egcekeni, kodwa ambalwa abaleka amazwe labo president abangaphumela egcekeni ngalolu daba ngoba abaningi bakhona labo bengani sebehlala isikhathi eside kumbe balezifiso zokwala besembusweni.
Udokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kwelePilitane. Sixoxela ekonale kwelePilitane. AbeZimbabwe abangena kweleBotswana ngaphandle komthetho bazithola besebunzimeni besetheswa amacala kanye lakho konke okungalunganga. Kodwa njengokubika kwentathelizindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya, kunengokuhle okwenziwa yilabo abangalandanga ukona kweleBotswana.
Umnumzana Ndumiso Sibanda ungena ephuma kweleBotswana esebenzisa indawo ezingavunyelwayo ngoba engela maphepha aqondileyo. USibanda uthi wabalekelela ubunzima bomumo omnotho ekhaya ngoba amathuba omsebenzi esiya incipha ikusasa ingathembisi.
Sigcina sithola imisebenzi efana lokusebenza emapulazini, sisakha, sihlanyela imbhidi le abagcina beyithengisa. Imisebenzi le lapha eBotswana isuke ikhangelelwe phansi. Njengoba thina sisincedisa kuma-sectors athize lapha, kumele amatswana esibonele athi njengabantu abancedayo bengabo sikhangelela phansi kwi-univesithi amaZimbabwe ngamasela, ngoba lapha sigcina senza imisebenzi eqakathekileyo kuyebambilizwe le-ekhonomi yabo.
Kukanti omunye wakhe umnumzana James Ndlovu uthi bayathandwa abaqhatshi ngoba besebenza ngokuzinikela kanye lobunono noma nje iholo liphansi.
Abantu bekhaya siyasebenza kakhulu lapha, sisebenza ngokuzinikela okukhulu kakhulu. Njalo uthola ukuthi laba esibasebenzela babhadala imali ezincane kakhulu. Ngibona ngathi yikho lokho okwenza ukuthi basithande kakhulu. Thola emafamu yithi ezindlini.
Umnumzana Decent Ndlovu yena osebenzela eHawron uthi abeZimbabwe baqhubeka bengena ngobuningi eBotswana njalo bayaphathisa kakhulu ekuthulukiseni umnotho weBotswana, ngakho akumelanga bekhanyelelwe ngelihlo elibi.
Iningi labantu beZimbabwe abahlala kulele leBotswana ngibona beluncedo kakhulu kuleli lizwe ngoba iningi labo ngabasebenza imisebenzi yezandla and sebencedise kakhulu ekuyakheni kwelizwe leli. Imisebenzi eminingi okuyakhiwa khona lapha kuthola kungabantu bakithi, imisebenzi yezandla kukanikwa khona emagarajini engathi ngama-technical skills.
Ungwenya uqhubeke sithi kulusizi ukuthi abeZimbabwe bakhanyelwa njengabantu abonayo sikhathi sonke, noma nje kumgceke ukuthi iningi selithethe inguquko encomekayo.
Yebo, kuliqiniso ukuba zonelwa mvunye, kodwa hayi in this case kuyamela ukuthi kukhangelisiswe ke laba abangayenzi okusemthethweni bazabheka nalo mthetho baqondiswe emakhothi njalo njalo.
AbeZimbabwe abaseBotswana okusemthethweni badlula inkulungwane ezilitshumi kungabalwa imuli zabo, kungandi labo bangenwa ngekho emthethweni kumbe befika isikhathi esifitshane, bafika inkulungwane ngelanga. IBotswana isikhulune kakhulu ngalabo abangena elizweni ongekho emthethweni isithi bayeba, kukanti abanye abesifazane baphila ngokuthengisa umzimba. Kodwa kulalabo abasebenza ngokuthembeka basemapulazini kanye lezindlini, kanjalo kulabanye abomama abaziwa kakhulu ngesipho sabo sokweluka inwele, obaba abangamakanika abanikeza iZimbabwe isithunzi ngemva kokugconwa isikhathi esiningi. NguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7, sabulungile Botswana.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ZPP ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Embikweni wethule namuhla inanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele eleInternational Day of Peace, iZPP ithe kuyadanisa ukuthi uhulumende uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Inhlanganiso le isole njalo ukuthunjwa kanye lokunyamalala kwabantu abaphikisana lombuso kaMongameli Mugabe, abafana lomnumzana iTaiza Mara kanye lomnumzana Paul Chizuze. Sixhume umkhokheli weZPP unkosazana Justina Mukoko.
Nasikhuluma ngokuthula, asitsho nje ukuthula kokuthi akulampi njalo abantu abalwisani. Nxa sikhuluma ngokuthula, sikhuluma ngokuthi umuntu usukela engqondweni yakhe nje konke okuphathelane naye kuyabe kulokuthula, ngoba uyathola ukudla okwaneleyo, uyenelisa ukuhambisa abantwana bakhe esikolo, uyenelisa ukuthi nxa angagula ahambe esibhedlela ayothola abefanele ukuthi akuthole. Kodwa khathesi nxa sikhangela umumo okhona eZimbabwe, siyakhathazeka kakhulu ngoba akula kuthulwa kwezombangazwe, akula kuthula kumnotho welizwe, akula kuthula kumhlala kahle nje ekaZulu. Ngikhangela kwezombuso welizwe, abantu bayathengisela okulilungelo abaliphiwa yisekelo sombuso, kodwa kukhanya ingathi sokulethuba njalo lokuhlukuluza abantu abafuna ukuthi basebenzise leli lungelo abaliphiwa yisekelo sombuso. Siyabona khathesi imfanekiso ephumayo etshengisa abantu abatshaywe ngamapolisi. Sibona abantu batshona begijima emgwaqweni bebalekela intuthu leyana ehithayo.
Kuyini elifuna ukukubona kusenziwa nguhulumende okulungisisa konke lokho elikhala ngakho?
Nxa ngikhangele nje, ngikhangela muva, ngikhangele ukubuya kwesekelo sombuso esitsha, ngibona ingani singalandelwa isekelo sombuso ngomumo waso, izinto eziningi lezi ziyalungiswa. Ngoba isekelo sombuso sicacile, sikhuluma ngokuthi abantu bavunyelwa ukutshengisela, kodwa kufanele babekwazi ukuthi batshengisele ngokuthula. Okungenye into lathi esifuna ukuyitsho kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa zitshengisela, azizame ngamandla wonke ukuthi ukutshengisela lokho kwenziwe ngokuthula.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, sixoxela eHarare. Live talk kuhlelo lwe Diaspora Forum namuhla sizalethulela ukutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe khonapha eMelika lakwamanye amazwe. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uzulu la bamabandla aphikisayo sebeveze ukukhonona kulandela imbiko ethulwe lugatsha olubona ngezemithetho oluthi sokulicala ukuthengisa iflegi yeZimbabwe kumbe ukulungisa yiloba yini okulomfanekiso wayo ngenjongo yokuthengisa nxa umuntu engelamvumo. Lolu gatsha luxwayise uZulu ukuthi isigwebo sokwephula lomthetho ikuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawuliswa imali engena kumakhulu amabili amadola. UZulu uthi uhulumende ukhanya sezama ukulwisana le mikhankaso ephikisa umbuso kamongameli Mugabe esebenzisa iflegi yeZimbabwe njengophawu lwayo efana le-hashtag this flag. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhetshu likaZulu utshele iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende engaqala kathesi ukwalisa uZulu ukuthengisa iflegi.
Udaba lweflegi mbona ngazathi usizi osolube khona ukuthi abantu iminyaka yonke yona le iflegi iabhuziwe ngabantu ngenxa yokuthi umuntu ode yabe yifakile emoteni yakhe ubenganiswa ngoba ubesethathwa njengomuntu webandla elivusayo. So kathesi njengoba abantu sebetheni bapleda iloyalithi yabo ukuthi hayi iflegi leyi lathi siyingxenye yayo sebefuna ukuthi benjani bekumise kulusizi ngoba yonke into bafuna ukubekuthathe beyenze icine singani ngeyezanu lento yeZimbabwe yo ethu sonkeni njengelizwe.
Manje pho uZulu ubona ungani engathatha nyathelo bani baziyenzele yini iflag yabo engayisiyo leyo okuthiwa isilicala ukuthengiswa?
Hayi akuzange ukuthi sikuvumele khonoko kuvuze sikuresist okokuqala ukuthi kwangona umuntu ethi yena ngabona sele political pressure etshintsha ama-goalpost. Kabakuvume njengoba iminyaka yonke izimoto odazigcolisa amafulegi eZimbabwe kwagcina sokungani into yani yezalo abantu akufuzanga bekuvume.
Kodwa khona ubona ngani kunceda ngani ukuthi iflegi le ingathengiswa umuntu ebotshwe? Ubona ungani kuzasiza ngani ibandla lezanu PF?
Kakula ngenye indlela ungezwauto kule bandla eliriduce iflegi yelizwe yagcina singani kayilancedo ngurhulumente nalo ungakhangela izikolo zonke ubuthola sokulokuyiphisi okuncuncunci okuphephezelayo. Umoda beyiqakathekisa kodwa kufuze bethi okokuqala akufuzanga ukuthi ama-government institutions beyithole ngokuyithenga kufuze beyiphiwe mahara and then uma isidabukile yaba mfitshane bebona ukuthi iyareplaswa. Namhlanje sebesithini sebefuna ukuthi bekwenze ngani bayiqakathekisa ngoba babona ukuthi abantu sebenjani sebehlangana bekhuluma ngenhlupho zabo ngaphansi kweflake okuyinto vele eqakathekileyo yikho babona sebesenza. So akufuzanga ukuthi sikuvumeleke khonoko.
Lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yebhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhlanje sixoxa lonkosikazi Samukeliso Tennyson ohlala kwele Bhilitane kodwa elenhlelo aziqhubayo eZimbabwe oluhamba phambili kungolokuphathisa esibhedlela sempilo. Unkosikazi Tennyson utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi kuyisifiso sakhe empilweni ukunceda abaswelayo.
Ngumama wabankazana amahle amabili anjalo anti ibe engibusiswe ngabo. So ngibuye lapha e-England ngisuke ekhaya ngo-1999 ngesikhathi nje wonke umuntu engena iganga la ngesikhathi engisuke ngasensiza la. I-background yami enkulu ngumama othanda ukukhonza ngithanda uNkulunkulu lokusebenzela nje you know ukusiza abanye abantu.
Wavele wasuka eZimbabwe usungumongikazi na?
Hayi ngasuka eZimbabwe ngangisebenza eZimbabwe e-Rough Cut. Abakhumbula kuhle koBulawayo laphana bekule-Rough Cut isalon leyana kade ingani iphakeme kakhulu kodwa ngemva kokufika lapha e-England yikho engangenza khona i-training yami. Ngaba ngumongikazi from 2005 yikho lapho engaqala khona ukuba ngunesi. Ngisenza nje inesi ngingakayi kumidwefu. Ngemva kwesikhathi nje ngasengela futhi e-university ngakwenza imidwefu yami
ngiqede ngo-2011.
Ngizwa kuthiwa kulo hlelo olwenzayo olokuphathisa intandane kanye lokuphathisa isibhedlela esikhulu sakoBulawayo Impilo Hospital.
Ngilelo hlelo engilenzayo olokuphathisana lempilo ngoba ngingathi ngingakabuyi England, nabantu abambonke mbazalele koBulawayo bengingakabuyi la, ngaba ngumama ngiseseyintombazane. So umntana wami wesibili ngamdalela khona impilo, kulapho engazalelwa khona lami impilo. So ngesikhathi ngibeletha u-Andile lo wesibili, la kwatholakala ukuthi kwaba lobunzima ngoba nxa usiyabelethele impilo kulabo bakhumbulayo, nxa into zonke zilula uqala ubelethele bakliniki. But ngabona sesiye empilo sokukhona okunye okungani akusaqedakalanga. So mina ngagcina ngisempilo ngalokho ngoba kwaba khona i-emergency yesikhathi umntana wami ebelethwa. Kodwa uNkulunkulu wangenela ngoba lakathi ukukhulile sele 21 years. So ngemva kokuthi sengiqalisa ukwenza i-degree la ukuba ngumongikazi wababelethisayo, ngakhumbula kwabona ukukhumbula ekhaya, khumbula ukuthi hawu impilo laphana kanti mhlawumbe khona kwakwenzeka. Ngantsho ngananzela ukuthi sithathe esiningi izinto ziyenzakala, but ungatshelwa ukuthi kade uhambe kwathi kwathi kwathi. Ingxenye le-education yakho lingelayo enough ukuthi ukwazi ukuthi kade uhambe kwathi kwathi kwathi. Kodwa nesikhathi sokuthi ngathi ngisenza imidrisi ngafunda ukuthi okay, mhlawumbe kuhlana okwakuphambanisekile yilokhu nalokhu. Ngase sithi no man, ngifuna ukubuyela esibhedlela sobe ngazelelwa khona, ngaphinda ngazelelwa khona umntanami. Ngiye kubona ukuthi indlela abamaneja ngayo le i-emergency eyayenzakala ngesikhathi mina mbelethi, indlela eyiyo kumele bamaneje ngayo yini. Ngaqala nje ngisakwenza ngingedwa, unyaka wokuqala ngahamba ngedwa. Unyaka wesibili, omunye usisi osebenza sonke nje layo ongumlungu wathi hhayi, ngono ngihambe lawo esebona ukuthi wenzani. Awathatha nje i-interest layo, sahamba sini. Konoko kuphathelane lo msebenzi wethu sahamba lakho, lezi mpahla zabantwana abancane izintandane lezi sezijwe ngabazali sahamba lakho. Sithe sisemsebenzini khona ngale silokhu sisebenza, sahlala 2 weeks. Ngesikhathi sihamba sithathe iholiday yethu, i-2 weeks lezi yabe iholiday yethu, sithathe unpaid safika sasebenza. Ngesikhathi sisebenza ngale kulomunye umama owasesuka wasetshona wasesifa ngemva kokuthi ebelethile. Umama lowo wasethiya umntwana nje okuncane waya e-special care. So sithe sibhoda sibona abantwana be-special care, sathola umntwana ebhalwe kule bhakane elibhalwe phezu kwakhe nje ukuthi feed me, umama wami akekho. Bakithi umntwana sesele kathi sibama sesephukile. Ngase ngisithi bakithi ngicela ukuthi abantu bengabuya belanda umntwana lo, libanike inamba yami libatshe ukuthi umama lo ufuna ukulisiza ngokuthi alithengele nje uchago lwezigqoko zomntwana ukuthi akhule, ngoba umntwana osetshiwe ngunina ngapha yena uyo-premature. Asaphenduka lapha eNgilandi, kwathi after ungenye inyanga oyezimbili bangifonela bathi ah, umama lana abangibe umntwana nasebuyile bazomthatha se-discharge. Bathi ugogo wakhona uyakhala nje ngoba siyakutshela akulachaqwa akulani. Bathi hayi kulungileke, nizayenzani. Initially iplan yami yayingasikho ukuthi ngiba-addictele umntana kwayo, iplan yami yokuthi ngibasize belo mntana kolwa. But ngaqala ngisenza njalo, ugogo kwamhlupha ngoba sekumele ayehlala ngaphi emakhaya. Ngase ngisithi lingakuhluphi-ke umama wami ukhona koBulawayo, ngicela ukuthi ngikhulume laye, ngizanifonela back ngakhuluma lo mama. Mama ulo mntwana lona ngalitshela ngaye. Ugogo lona wahamba wafika wathi ah, nangu umntwana nithenze linika shwansi, akwazi ngiyabonga ukuthi lingigcinele nizapha, sithi ngabuya ngibuye ngimthathe ngiyembona.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwelepilitane, unkosikazi Samukeliso Tennyson obekhuluma ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kazi isikhathi asisavumi ukuba nasiqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mkabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso azifakela iziphathamandla zezanu-PF. Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Mkabe sokumele esuke embusweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.